umkomo ngomunye wenkokheli yakuqala abaqoqa umvukela ukulwisana lombuso wabahuquluzi benotho owawuloncindezelo lobandlululo wabamhlophe. Ilizwe laze lathola uzibuse ekhokhela abansundu kanye lokumanyanisa uzulu langemva kwempi yenkululeko. Sokuyiminyaka engamathumi amabili uNkomo wafulathela ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane mhlaka 1 Ntulikazi ngo-1999. Ngemva kokukhokhelela ibandla lezaphu kusiyafika uzibuse ngomnyaka ka-1980, umqabuko waqhubekela phambili ezinikela ukumananisa ilizwe ikakhulu ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi lapho abasekeli bakhe bahlukunyezwa lokubulawa. Lokhu wakwenza ngokukhulumisana lowayengumongameli uRobert Mugabe, babhalelana isivumelano somanyano eseUnity Accord. Abasebenza naye abafana lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube, yena owakwamela iJombe edayele ephalamende ekubandla leZANU-PF, uthi ukhumbula ukuzinikela ukwenziwa uNkomo ngesikhathi abantu beMathebeleland leMiddelands behlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi.
Ngimkhumbula ngokubambanisa amaZimbabwe. Wayengalankethakethakala wena, wayebona umuntu wonke njengomZimbabwe, kungalandaba ukuthi isilongo sakho ngokobani. Njalo yena umdala wethu wayengumthungameli olobuqosi, esithi kumaZimbabwe kasisebenze ngamandla ukuthi sithuthuke. Ngiyakhumbula esithi nxa ufuna imali, phendulela ibala lokuthi imali litshengise ukuthi wena lima, sebenzisa umhlaba.
Isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi uNkomo wayemela labo abancindezelweyo.
UPresident uShamisa uqakathekisa kakhulu imisebenzi yenziwa ngobaba uNkomo nalokho ayekumela elizweni nangendlela aziphatha ngayo ekudingeni ukuthi lapho kungela kuthula ilizwe lithole ukuthula. Yikho kunje namhlanje ucele ibandla ukuthi liphomise umbiko onjalo kuzulukazi weZimbabwe. Sibongela impilo kababa uNkomo.
USibanda uqhubeke ethi uNkomo uyisibonelo esihle kwezombusazwe ukuthi ukukhulumisana phakathi kwamabandla akumelanga kuqakathekise izikhundla. Utsho lokhu eqathanisa lesimo ilizwe elikuso kwamanje lapho inkulumo phakathi kweZANU-PF leMDC okumele zenziwe.
Besilalo ilolo lokuthi iZANU lokhu lisho ukuthi ibe yiyo eyenza konke njalo eyenza umathanda isikhathi sonke. Siyazi manje ukuthi akusebenzi, usuka kusifisele endaweni efanayo. Xa sikhangela impumela eyaphuma ku-Unity Accord ngomsenziwa ngokuthanda kwezano, le mpumela eyaphuma ku-2008 eyenziwa ngokuthanda kwezano, kungazange kube nokulwisa kakhulu ukuthi inkulumo zingabe ngezezikhundla, inkulumo zibe ngezokuncedisa.
Omunye wabatsha umhlanhlamoyo uncome umqabuko ethi ilanga lokufa kukaNkomo kumele liphiwe inhlonipho yokuba likhefu lelizwe.
Mna mbonani kungaba kuhle nxa uJoshua Nkomo bengamnika inhlonipho efana lokuthi ilanga lapha afa khona laziwe ngokuthi Joshua Nkomo Day, kube likhefu ibe national holiday njenge-Unity Day esandisuka layo. Lokhu zenza ukuthi usincede ukuthi singaze samkhohlwa ngoba ngumuntu owaphila impilo ebuhlungu kakhulu, ehlukuluzwa, ebotshwa, konke lokhu esenzela thina ukuthi namhlanje siwe abantu abakhululekile eZimbabwe.
UNkomo waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe, wangcwatshwa endaweni ebekwa amaqhawe esizwe e-National Heroes Acre eHarare. Uhulumende waqhubeka wamnikeza njalo inhlonipho yokuba izakhiwe imigwaqo kanye lezikolo ziphiwe ibizo lakhe. Ngomnyaka ka-2013 uhulumende wabaza isithombe sikaNkomo phakathi kwedolobho lebulawayo njengendlela yokuqakathekisa umsebenzi awenzayo elizweni. Ngimele i-T27 mseHarare, ngingu Gibson Bebe.